siyalambulela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 29 kuLwezi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walambulela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Iningi labalwela amalungelo abantu abaphila legcikwane lengculaza lithi likhangelele ukuthi uhulumende acebisane lalo emhlanganweni okudinga amacebo okulwisana legcikwane elibangela umkhuhlane wengculaza ele-HIV owe-International Conference on AIDS and STIs in Africa oqhutshwa elizweni. Njengenjayelo, sizalethulela iziphathelane labasakhulayo lilontungameli Nkomo we-Studio 7.
Angazi ukubana i-government ibona kuqakathekile yini kumbe siyehlulekile yini ukukhuluma. Sibona ngaza i-social behavior change ayisabhadali yini, ayisancedisi ukuthi bekhulume kabanzi ngeze-abstinence kumbe sebekhulume kwezwela ngeze-abstinence, babona ukuthi abantwana sebebatshelele but abatshintshi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Iningi labalwela amalungelo abantu abaphila legcikwane lengculaza lithi likhangelele ukuthi uhulumende acebisane lalo emhlanganweni okudinga amacebo okulwisana legcikwane elibangela umkhuhlane wengculaza ele-HIV owe-International Conference on AIDS and STIs in Africa, wona oqhutshwa elizweni ukwenzela ukuthi balwisane laleli gcikwane ngokupheleleyo. Lokhu kwenzakala kudingakala imali yokuqhuba inhlelo ezijiyeneyo elizweni ezigoqela ezokulwisana lomkhuhlane wengculaza. Iningi lisithi uluhlu lukahulumende olokusetshenziswa kwemali olwe-budget yomnyaka ozayo lukhomba ukuthi ilizwe lizaqhubeka lisebunzimeni ngoba imali isilela. Lanxa izakhamizi bezilungiselela ukulima zikhuthazwa yikuna kwezulu kumaviki amabili edluleyo, isibhakabhaka sibikwa sesibuye saba luhlaza njalo, kukanti lelanga lalo likhupha inhlanze emanzini. Inkomo zibikwa ziqhubeka zisifa ngendlala ezigabeni eziningi zelizwe, ikakhulu eMathebeleland South. Untungameli Nkomo e-Studio 7 uxoxelo wake waba ngukhansila wemadlambuzi ePlumtree, umnumzana Thamani Ncube ngalolu daba.
Kubi kakhulu esimeni senkomo. Ngikhuluma nje abantu bayafelwa zinkomo mihla lamalanga. Abakaqala abantu kulima ngoba akula yona inkomo engapha kamsikhuba. Ungabona sokuze kucuba lamadonki futhi ukuthi khona kunzima. Angikhangelelanga ukuthi khona kungaba lo muntu ongabe efake inkomo ejogweni ngoba inkomo zitshakele khona okwesabisayo. So abantu abakaqalisi ukulima.
Izulu lona selisewulile na?
Izulu lisewulile emavikini amabili ayedlulileyo, kodwa ke ukuseula kwakhona bekuyilapha nalaphana lizange line isigaba eziningi kakhulu, njalo lisewule ngolaka olunzima kakhulu okokuthi khona kwezinye indawo kuhle kwadikitimizi. So hayi, asenze sathi kuseula bekungani kusamhlola okuyinto kwakhona.
Emadamu lapha kuminjani amanzi?
Akula damu engilaziyo eselingenisa amanzi okwalesi sikhathi. Amadamu aziwomele nje njengasebusika. Ngathi umfula oke wageleza ngumfula uThekwane lathi simangele zulu belelime edombodema elithetha izindlu laphaka lezikole, yiwo umfula oke wafaka amanzi. Kodwa emadamini hayi, kithi ngapha bekungakaze kube la madamu alamanzi.
Isikhangele Encube ukutshisa okukhona manje lokungabi khona kwezulu, ingcwethi izithi yikonakala komkhathi. Uzulu izakhamizi ziyakuzwisisa na ukuqakatheka kokulondoloza imvelo?
Mboni ngani izakhamizi zingani zile supho ngoba izifundiso zona lezo ukuthi khona zibe khona ezakhamizini angaze ngize mina esigabeni sakhe ukuthi khona lapha kusiba lo mhlangano oqoqiweyo ukuthi khona izakhamizi zifundiswe kakhulu ngokuguquka komkhathi lokho okukhulunywa ngakho. Le ndaba yezihlahla lezi abantu basazigamulela nje izihlahla, ngethuke ngelinye ilanga ngibona abantu basazisensela izileyi okutho ukuthi khona kusalo mthwalo esibili onzima ukuthi khona abantu baze bakuzwisise ukuthi khona kanti singayilondoloza kanjani. Ngibona ngani labo ubukhokheli esilabo okhansila labo bani abaqeqethwanga entweni zona lezo ukuthi bakuzwisise. Yikho nje izakamizi zisaziphilela nale mpilo yabo eziyiphila lancanje zimangaliswa yikuthisa lokho okukhona.
Umnumzana Thamani Ncube ngowake waba ngukhansila wakwamadlambuzi. Ngesikhathi amazwe edlula ikhulu lamachumi ayisitshiyangalolunye esithi gwaqa eParis kwele France mhlaka 30 kuLwezi emhlanganweni wokuhlaziya ngempazamo yoluntu esiphazamise ezomomo womkhathi, iZimbabwe, iSouth Africa, lamanye amazwe asezansi yezwekazi leAfrika zona sezihlaselwe yikutshisa lendlala ebangelwa yiEl Nino. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Umhlangano weCOP21 oseParis eFrance uza ngesikhathi lapho ukonakala komumo womkhathi sekuthwalise abantu inyamazana lezihlahla amagabha avuzayo eZimbabwe, eSouth Africa lamanye amazwe asezansi yezwekazi leAfrika. Lamazwe asehlaselwe ukutshisa okukhulu lokusilela kwezulu okubangelwe nguEl Nino. UEl Nino isimo somkhathi esibangela kufudumala phezu kwamanzi olwandle lwePacific. Kwele South Africa lakho ukuguquka komkhathi sekutshiye leli lizwe ebunzimeni. Iningi lendawo kwele lizwe seliphelelwe ngamanzi kanti izabelo eziningi sekwethulwe ukuthi zilendlala esabekayo. Umcwaningi wezomkhathi enhlanganisweni yeCouncil for Scientific Research, CSIR, kwele South Africa, umnumzana Francois Engelbrecht, uthi indlala lokutshisa osekwehlele amazwe asezansi ezwekazi leAfrika ngenxa yokuguquka komumo ezomkhathi kufanele kwenze amanxusa angena emhlanganweni weCOP21 ukuthi asebenze gadalala.
In fact, 2015 is on the way to be the warmest year ever recorded.
Umnyaka ka-2015 ukhangelelwe ukuthi ushise okwedlula yonke iminyaka eseke yaba khona. Esekubonayo yikuthi ukushisa okukhona lezi nsuku okukaze kubonakale. Ubunye okuzoyenzakala yikuthi ngenxa ye-El Nino, indawo eziningi azisoke zibe nezulu elijwayelekile. Yikho lokho okuzoletha indlala.
Umphathintambo wezemvelo amanzi ezomkhathi eZimbabwe, unkosikazi Opa Mchinguri, uthi ulethemba lokuthi imizamo yamazwe omhlaba yokumisa ukusetshenziswa kwemitshina ekhipha umoya we-hydrochlorofluorocarbons, HCF, phansi kwesivumelwano se-United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, izakwenza umsebenzi omkhulu ekuvikeleni konakala omkhathi. Umphathintambo wezamanzi lezemvelo kwele South Africa, unkosikazi Edna Mulewa, uthi uhulumende wakhe wenza konke akwenelisayo ekwenqabeleni ukonakala kwesimo somkhathi. Uthi ulethemba lokuthi umhlangano weCOP21 uzakhuthaza lamanye amazwe ukuthi enze okufanayo.
Government's responses take many forms. And those many forms include
uhulumende uthatha amanyathelo abanzi ngalolu daba. Amanyathelo la agoqela ukubunjwa komthetho wokulondolozwa komkhathi. Lukhona njalo ucwaningo esilwenzayo mayelana lomkhathi. Injongo yeyokuthi simelane nezimo zonke ezihambelana nokuguquka komkhathi.
Isizalwane seZimbabwe, umnumzana Nqabuto Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uthi El Nino ubathwalise amagabha avuzayo eZimbabwe.
Sekutshisa kakhulu, ukutshisa lokhana abantu abangaze bakubona. Inkomo zabantu ziyafa kakhulu, lalaba abalezikotshe amakhamba abalemgodi useziphela amanzi ngoba izulu kalini.
Umnumzana Mabhena ukhuthaza amanxusa angena umhlangano weCOP21 eFrance ukuthi abambe ngamandla amazwe omhlaba ukwehlisa umoya we-carbon dioxide awufaka emkhathini ukuze isilinganiso sokufudumala emhlabeni jikelele singakhweli ngokwedlula i-2 degrees Celsius njengalokhu okwavunyelwana ngo-2010. Imisebenzi yoluntu ebalisa ukuphekwa kwamagetsi kusetshenziswa amalahle enjiwayo, imithi esetshenziswa kwezokulima kanye lomoya okhitshwa ukuncibilika kongqaqwane emazweni angelalanga kakhulu yikho kubikwa kubangela lezi zimo. Ibhanga lomhlaba eleWorld Bank lona lithi nxa kungasathathwanga amanyathelo abanzi, abantu abedlula izigidi ezilikhulu bazabe sebengena ebuyangeni obukhulu kusiyafika umnyaka ka-2030. Isizalwane sakwele South Africa, umnumzana Maxwell Hadebe ohlala eSoweto, uthi umhlangano weCOP21 ungehluleka kuphuma lezi nqumo ezibambekayo kuza konakala.
Kuli affectile mangibheka indlala izoba khona, definitely akula doubt ngalokho. Kuzoba le disaster, abantu abaningi bazofa, izifuyo ziyofa, lazo izihlahla ezithile ezifuna amanzi isikhathi esiningi. So lezo zihlahla yathotha sizolahlekelwa ngazo, singabuyisa izibone njalo.
Ngokutsho kwengcitshi zolwazi lwescience, umoya we-carbon dioxide osemkhathini kumele ube phansi kwe 350 parts per million ukuze ungabi yingozi. Usizi ukuthi isilinganiso salumoya sesibanga kumakhulu amane 400 parts per million, kanti ukhwela ngokubili 2 parts per million ngomnyaka. Inhlanganiso yezomkhathi emhlabeni eye World Meteorological Organization WMO ithola ukuthi isilinganiso somoya ongalunganga ofakwa emkhathini sigwele ngokungamachumi amathathu lesithupha ekhulwini 36%. Kanti iningi lalowo moya uvela kumafektali leminye imitshina yokwenza izinto ezijeneyo. Lokhu sekubangele ukonakala komumo womkhathi okuyimbangela yokutshisa indlala lezulu lesikhukhula. Iningi ke selikhangelele ukuthi umhlangano we-COP21 eFrance uphumele imigoqo ezabamba ngamandla amazwe ukwehlisa umoya ongalunganga ongena emkhathini. Ngimele Studio 7 eJohannesburg eSouth Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesilichiye kancinyane ezandleni zikaNtungameli Nkomo eStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngiphatha udaba olusemlonyeni yabazali abanengi kanye lozulu nje jikelele elizweni. Udaba lolu ngolokusungulwa kwekhondomu esetshenziswa ngabafanyana abasakhulayo abaleminyaka elitshumi lanhlanu kusiya phezulu. Uhulumende usungule ikhondomu le ngeviki edluleyo ebambisane lenhlanganiso ye-United Nations Population Fund. Esithi abantwana abaningi sebesiya emacansini kulezi nsuku, ngakho ikhondomu le izabaphathisa ukuzivikela emkhuhlaneni wengculaza. Kodwa abaningi bakhuza umhlola. Lamhlanje ngixoxa lolwela amalungelo abaphila le-HIV, umnumzana Kelvin Ncube. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Yebo baba.
Nansi indaba, uyibona njani?
Udaba lolu mbona ngazathi luyakhathaza ngoba kudala baqalisa ukukhuluma ngakho besithi kwangkhona amakhondomu avunyelwe ukungena ezikolo kumbe angangena ezikolo. I-argument yayikhona ukuthi abezempilakahle babesithi ngaze siyekele ukubanika amakhondomu bazaqhubeka besenza icansi and bethelelana igciwane. Then kukanti-ke abantu nje i-social besithi akwenze kusifaningi ngancxa sifanika uyapromoting ikwini i-promiscuity kumbe siyabafundisa kumbe siyayamukela sithi kulungile ukuthi benjani behambe emacansini besesebancane. Angazi ukubana i-government ibona kuqakathekile yini kumbe siyehlulekile yini ukukhuluma. Sibona ngaze i-social behavior change ayisabhadali yini, ayisancedisi ukuthi bekhulume kabanzi ngeze-abstinence kumbe sebekhulume kwezwela ngeze-abstinence babona ukuthi abantwana sebebatshelele but abatshintshi balokhu besenza. Nxa kuyukuthi sebekubonile sebenzela ama-research apheleleyo but ngokwazi kwami anzange mboni kusenziwa ama-research apheleleyo ukubana kukhona abantwana sebehlukile sikoshiwa ngokuthi kwangkhona uku-practice abstinence.
Njengomuntu okhankasela amalungelo abaphila le-HIV, nxa ukhulumisana labanye ontanga ngesidingo sokungayi emacansini njengendlela yokuzivikela bayakwamukela yini lokho?
Abantwana nxa sikhuluma khonokho few bayakwamukela njengoba yabungakwazi. Nxa ukhuluma labo direct they do as if abasozi bephinde behambe nje emacansini bengazivikelanga. Kodwa sijona sisiba la ma-cases anjalo ukuthi wangkhona uze kuthiwa abantwana omunye sezigcwele at early age bamedicine bengabantwana abancane kumbe abantwana abancane sibabona sebeqalisa ukuba le gciwane bezele bengela gciwane.
Alubana ubulakho ukucebisa uhulumende kanye le-United Nations Population Fund ubungathi beluphathe njani lolu daba?
Angikhangele indawo enjengeZimbabwe ngama-cultures ebeseselawo la because ngakhangele UNFP yona ngudona ongaso wakuleli lizwe and ama-cultures ethu kayisona lawo ukuthi bazabe balandela ngcono Ngisithi abana ngabangenile baxoxisana labantu kwazwanana sibili ukuthi bona uright inothi amakhondomu laye lethwe abantwana nabancane. Ngoba kathi akula muntu ongazisi ukuthi ebone umntana akhethwele ikhondomu.
Uyacho kubana abazali ngeke bekuvumele lokho. Ngalokho ubona lungaphumeleli nalo luhlelo?
Mina ngibona ngazathi uhlelo lolu hayi ukuphumelela kwalo aphandle kokuthi siyenziswe ngenkani. But kuhle kuhle sibi hayi ngeke luphumelele. Azabe khona sibi but abantwana baze bawathatha nzima. Bazabe bawathathela ngabo ngoba ezibhedlela lemaclinic futhi vele bazabe sisaba ukuthi balande beyowagcina.
Abanye abasakhulayo Ncube ungabatshiyela wapha amazwi sikangela ukubana udaba lwegciwane le-HIV ludaba olulokhu lubhahile luhlupha elizweni kanye lemhlabeni jikele.
Abasakhulayo i-advice embanika yona yile ukuthi wangona asizamenini ukuqhubeka sizivikela HIV senze sibe abstine singahambi emacansini sesekancane. Nadalithi ke macansi sesikhulisa sikwanza lokunegotiate kahle kahle ngento zecansi khona vele abadala abadubuda abuphawu. Ngiyafisa ukuthi abana nga ihulumende lathi njengabe sibe sibetha ama programs azagcina abantwana bebusy ngoba vele abantwana abawona kakhulu emini xa kuhambana abadala bengekho kumbe bevele esikolo. But make sure nxa bevele esikolo kube lama recreational facilities amaningi ukuthi batshona bebusy senze okunye uthini kulokuthi wangona kuhle siwanike ama-condoms eze sihlala phansi.
Hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Ncube siyabonga.
All right.
Veli lalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lolwela amalungelo abaphila legciwane le-HIV umnumzana Kelvin Ncube. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo uNtungameli Nkomo. Lilale.
Sibonge uNtungameli Nkomo obesethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
When I need motivation, my one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. That I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She walks like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah. Cause I'm the wizard of love and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there.
Omi othi cheerleader silethemba likholisile liwuzwa phuma ngapha emsakazweni we Studio 7 ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha e Washington DC.